amahotel lama kama lawa ayenza ama-activity vele kade egcwele. Amahotel amaningi lamalonje amaningi lapha edolobheni yale-Fallows vele kade egcwele kufika ubiza kuku-100%. Lama-activities lawa kade egcwele kakhulu. So ngasikhangela okay umnyaka lo odlulileyo. Umnyaka odlulileyo ka-2022 abantu kade bebalutshwana bijana because kade sisavelele ukusuka ku-COVID. So abantu abaningi kade bengakabi le mali zokuthi bakwazi ukuthi bavakatshe. Kodwa lo nyaka hhayi babuyile sibilini.
Abantu abavakatshileyo abaningi bebevela ngapha
kakhulu abantu abavela lapha eZimbabwe, abantu beHarare, abantu beBulawayo, labanye abantu amadolobha atshiyeneyo babuyile kakhulu kuChristmas. Nasikhangela okwenye leyi ezayo, sikhangele izethekele ezivekela kwamazwe atshiyeneyo. Ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, ibo abaningi bakhona bazabuya kunye. Kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe.
Bekuvakatsha abantu abanjani?
Kade kubuya amagroup atshiyeneyo, iimoli kade zibuya zihlangene, abantu abadala labantwana, wonke lezihlobo ezitshiyeneyo. Abantu abasahambe emakhaya ukuthi baqede iholide basemakhaya, sebebuya kuma-tourism resort bechazeka, bebonana, beyenza ama-activity atshiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukumaketha kwethu elizweni sekule sokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayazizwisisa, sebebuya sebenza into zonke. Sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathi nangamahaya thina le-TDs into ezifana labobhanki, labo-gold swing and the like, labo-rafting. Abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje. Kudala besikade kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe, kade kujale ukuyenziwa ngabantu abavelela kwamanye amazwe. Balapha eZimbabwe kade bejayele ukwenza ama-laid back activities afana nabo-cruise, labo-helicopter flight, lokuhamba phakathi kwama-Fallows. Kothi laphana sibe ne-COVID, ama-borders wonke kade efaliwe. Abantu kade bengakwanisi ukuthi baphume elizweni besiye kwezinye indawo. So bafunde imikhuba emitsha ukuthi bayakwanisa ukuthi bavakatshe phakathi kwelizwe labo besechazeka nezihlobo zawo. So imikhuba emitsha leyi kathesi sesiya phambili kungasela COVID. Babonile sibili ukuthi umuntu uyakwazi ukuchazeka evakatha lapha eZimbabwe, eTakariba, eseMatopo, eseVictoria Falls, eseEastern Highlands. Babonile abantu beZimbabwe ngesikhathi se-COVID ukuthi hayi umuntu uyakwazi ukuvakatha engaphumi phandle kwelizwe kungakabi le-COVID. Abantu babejayele ukuthi kungaba le-holiday baphume behambe kwamanye amazwe. Ukuthi babebona ngani kwamanye amazwe yiko okuchazayo ukudlula lapha kweZimbabwe. Sebona manje ukuthi eZimbabwe la ile notho ile ndawo ezichazayo eziningi lakhonokho sibebuya njalo. So iVictoria Falls ngenxa yokuthi yiyo indawo elomgqimo omkhulu ezivakatsheni, ibe labantu abaningi kakhulu abaze lapha, ngasikhangela kwezinye indawo ezilapha eZimbabwe.